Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngela kusizwe 7 ngolesithathu umhla ka 16 zivandela 2019 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emerson Mnangagwa ukuthi udaniswa yibudlwangudlwangu obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidlika kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Wonja ngabaningi abasele imisebenzi bathi yikho osokubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona besenza ubudlwangudlwangu. Umongameli Emerson Mnangagwa uthekelela kwele Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi udaniswe yibudlwangudlwangu obuqhamuke elizweni esithi ukulwisana lokubhidliwa kwempahla ayisilo siko labeZimbabwe. Umnangagwa ufike kwele Belarus evela kwele Russia uthi wonke umuntu ulelungelo lokutshengisela, kodwa lobudlwangudlwangu obuqhamuke ngosuku ezedluleyo bubi njalo abusoze bakhe isizwe. Mnangagwa uthi uhambo lwakhe lujonge ukuvuselela umnotho welizwe, wengezelela isithi akulula, ngakho uZulu kumele abekezele. Kunjalo nje inhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo likaZulu eZimbabwe Association for Doctors for Human Rights ithi sokufe abantu abedlula abalishumi kwalimala abedlula ikhulu lamashumi ayisithupha lani 164 eHarare kuphela. Inani lasebefile elizweni lonke jikelele linzima ukubuthanisa ngenxa yokuvalwa kobulembu be-intanethi. Kodwa kobulawayo kubikwa kulabambalwa abadutshulwe bafa ababalisa lepholisa elibikwa ligongodwe ngamatshe. Lamhla ubulembu lokhe bevulwa buphinde buvalwe. Ubikwa amasosha engena ezindlini ebopha edobha amajaha abatshaywa, abanye besiwa lapho okuvalwe khona imigwaqo bebabuthisa amatshe lengodo ezivale imigwaqo. Abanye babhaxabulwe kabuhlungu, akuqondakali ukuthi utshengisela lokhu kuzaphela nini. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Gande uxoxa lesiphathamandla sebandla leMDC uMnumzana Prince Dube Kosibanda obedobhadobha indawana ezishiyeneyo kobulawayo.
Ngihambile ngafika eChabalala extension, ngadlula eChabalala yonke endala, ngadlula ngaya eNketha, ngibona izitolo lemizi yaseNketha, ngadlula ngaya eNkulumane, ngadlula eNkulumane shopping center complex, ngadlula ngangena iPhumula, ngasesiye eGwabalanda eluveve, ngabuya ngeNtumbane, Machobana, Makokoba, Katesense North End, business center yase North End.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi zonke indawo lezi obhodabhode khona uboneni?
Okwakuqala into ekhanyayo esobala ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumile kumalanga amathathu wona lawa aqalise ngomvulo kuze kuzofika namhlanje. Bakhulumile ukuthi hathi asisafuni ukube silokhu siphathwa njengezigqili phakathina kwelizwe lethu. Bakhulumile ukuthi labo akufuza ukuthi besibuse basibusa kuphela ngemvumo yethu. Ngisho ngani ngoba mbonile imigwaqo hayi kuyakhanya la namhlanje sibile ukuthi hayi bekuvaliwe kuvalwe ngamadwala kuvalwe ngento yonke. Mbonile njalo lentambo zamagetsi eziwisiweyo and lapho ke bebegamula intambo yamagetsi ngilokho ngubone empophoma opposite lempophoma hayi bekuganyulwa intambo zamagetsi zisiwa I think uganyulwa amapholu mhlawumbe alandelanayo afika ku 7 and lawo magetsi sizwa kuthiwa yizo intambo zamagetsi awaya kolukuzene estatehouse sakobulawayo. Mbonile njalo izitolo hayi izitolo eziningi hayi kulinyaziwe kwagqekezwa kwathiswa kwezinye indawo kwathathwa into zonke okutshengisa ukuthi hayi abantu bezimbabwe ukuzonda sibili bebezondile.
Manje amasotsha ke la mapholisa ayabonakala yini kulezo ndawo obhode khona?
Ngithole amasotsha amapholisa alama roadblock kulawo ma roadblock babe behlezi njalo bephethe imibhobho emkhulu efana lama FN lama AK-47. Mbonile njalo imota zamapholisa akade ziboda zilamapholisa akade gqoke impahla zabo hathi eze uniform kodwa bephethe imibhobho emkhulu ama AK-47 kanye lama FN. Ngasensuka ke khonapho ngathola ukuthi kwezinye indawo zama roadblock lezi bekugcwele lamasotsha. Ngihambile ngathola enkulumane shopping enkulumane complex mbona kule moto ezintathu ezibonileyo ezamasotsha sokungani libharaki. Ngasuka khonapho ngaya entumbane complex lakho sokungani vele kusebharakini ngoba kule moto mhlawumbe ezine ezamasotsha. Ngasuka khonapho ngithole ama roadblock amasotsha aqalisela emachobana angena phakathina kwemakhokhoba bazokuba khona emgwaqweni lwanu lobhengula vele lapho kuphuma khona i-town ingena emakhokhoba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni lapho lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo. Kunjalo nje isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Henry Dube udutshulwe ekhanda ngamapholisa izolo lapho ezama ukukhulumisana lamapholisa akade ephosela intuthu ehitshayo ama-tiergas ezindlini emzini we-Cowdery Park. UDube ubikwa elimele kabuhlungu. UChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo.
UHenry Dube ubesendlini yakhe e-Cowdery Park izolo kwasokusiba lamapholisa akade hamba ejika ama-tiergas phakathi kwezindlu. Yena wasebabuza ke laye ephuma endlini yakhe babuza ukuthi kathi bajikelani ama-tiergas njengoba kuphakathi kwabantwana. Basebemsukela ke bamtshaya kakhulu bathe beqeda lapho basebemdubula uhlamvu lwamtshaya ekhanda lapha abhlide khona kakhulu sibili. Sazama imizamo yonke ukuthi kube le moto egijima isiyamthatha kodwa ke bekungelula ngoba bekuvinjwe iphosa imigwaqo yonke lamasosha lawa ekhona kwezinye indawo. Ngiyakhumbula ukuthi kulabantu ade bacele form ukuthi basuke enkulumane ngemota bayemthatha bathola ukuthi enkulumane duzane le-Heroes Acre kuvinjiwe amasosha khona ngale sokulabantu ababili abajujuliweyo. Saze sayenza i-arrangement yokuthi kube le simuse ku-private hospital sathi ngasesidinga le ambulance abanye bakwanise ukugijima bayamthathe ebusuku khonapho waseselwatshwa ngobusuku.
Baningi yini eselizwile ukuthi badutshuliwe?
Kobulawayo so far yibo laba benkulumane engibazwileyo ababili laye uDube esiba ngowesithathu. Ngathi yibo abantu esengibazwile kwalesi sikhathi lakhona ukuthi inews kazihambi okunye uyabungakwazi ukuthi endaweni enje kuyino sokwenza ke.
Sikhuluma nje kunjani khona ngapha empophoma?
Hayi okwakathesi kuthule nje kuthule hhayi akula kugcokozela kangako kuthule nje abantu bazihlalele basezindlini loba nje phambilini kuwadlula imota zamasosha.
Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party lapho ke wexoxa icingwane le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sekudaba lonye iningi labaphatheke ekujengiseleni okwenzakalayo ngabontanga abasakhulayo. UChris Gande uphinde waxoxa lomkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eye-National Youth Development Association umnumzana Liberty Bebe. Yena-ke othi ontanga abaningi baswele imisebenzi osekubangela ukuthi bazithole bezondele uhulumende okhona.
Ye kukhanya isteya weyilesi sisuke sase sijatshulelwa kakhulu ngontanga abatshona behlezi emalonitshini bengenzi lutho bethatha izidakamizwa ezithiyeneyo. So sebengani yibo asebe-excited asebengena ezitolo belutha asebeyibo abavala imigwaqo asebeyibo abaqoqanayo bebuthana besiba ngamaqembu bekhanya beyibo asebesifuqa kakhulu i-stairway. So nxa ukhangele kutho ukuthi lokhu kutshengisela ukuthi iminyaka leminyaka le yade sibona ontanga bengenzi lutho sesiqalisa ukubona ama-effects angikhona okuthi ontanga labo abangela lutho lokwenza sebethole lutho lokwenza ngesikhathi se-stairway. Kwezinye indawo sebebhadalisa ukuthi nxa ule mota yakho ufuna ukudlula bakucela ubhadale i-$2 ukudlula. So sebethole futhi la ngendlela yokuthola imali ye-fundraising.
Manje kukhanya bayakwazi yini ukuthi kuyini okwenzakalayo ukuthi nxa befuna ukuthi balungisise khonokhu abakusolayo kumele bavote kumbe bangene enhlelweni ezisemthethweni, bakhanya bayakunanzelela yini khonokhu?
Ukuba kwazi ukuthi benzani, ngibona ngani bayakwazi benzani. Uba le bigger national picture yikho le problem khona. Kule mina ngithe ngibuya ngivela edrobheni ngagcina ngisiba forced ukupaka imoto yami empophomanga sengihamba ngenyawo. So nxa udlula bezwa bexoxa ezinye ingxoxo zabo uyakusiza ukuthi ba-conscious of ukuthi kathi kwenzakalani vele elizwe, ngoba kwesinye isikhathi izimoto ade bezibisele emuva uzwa bebuza ukuthi kathi vele yena uyithethe ngaphi i-fuel, uyithenge emalini, kule malini yena yokuthenga i-fuel. So kutho ukuthi bale consciousness yokuthi kuhamba njani, bale consciousness yokuthi ama-challenges abawafaceayo anganani, kodwa ukuthi bayakwazi ukuthi bengasolva kanjani. Yikho lapho engile problem khona. Ngicabanga ukuthi bona kibo impendulo sokuyi-violence, sokuyikudlayela, sokuyikulutha, sokuyikuthatha, sokuyikuthisa. So i-solution yabo yiyele problem, kodwa i-understanding ye-crisis mbona ngani balayo.
Okokuthi nxa ukhangele kwena kusasa nxa kuvotwa ngabantu abazavota yini, njengoba besiza ukuthi iningi labo livote?
Inkinga esilayo eZimbabwe abantu balezizathu eziningi zokungavoti. So ungathola ukuthi ontanga bona labo abanye abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha, abalawo ama-identity documents, bengabe befisa ukuvota kodwa abaningi labo abavoti ngenxa yokuthi abalazithupha. Kule study eke yayenziwa nje emalangeni lapho ukuthi obulawayo nje kunje kule almost 20-30% of abantu abangenazithupha ngenxa yokuthi abanye ngontanga abalethwa ngomalayitha lamaphepha aqondileyo, abanye ngabazalwa nje emakhaya babuya edrobheni bengena maphepha aqondileyo. So yisizathu esibili sokuthi abantu abaningi eZimbabwe balokho bengelayo confidence ngendlela okubalwa ngayo ukhetho. So every time election isiba khona kusiba lokungavumelani ukuthi owinile kahle kahle ngubani. Okwesithathu yikhonokho ukuthi iningi labontanga alisaboni i-connection phakathi kokuthi athole umsebenzi le-election. Abakuzwisisi what is the connection, i-relationship phakathi kokuthi namhlanje ngisebenzi ngingavota ngizavuka ngisebenza na. Ngoba ukuvota akuzake kulethe utshintsho olunjalo, akuzake kube ne-impact kwi-economy. So babethi hawu kuvotwa ngona kunceda ngani, ngingavota namhla kusasa ngiyavuka stilini lokho ngifanana. So angiboni bengabantu abazavota. Ngibona ngani bona bacabanga ukuthi i-solution yabo ikhonokho abakwenzayo.
Umnumzana Liberty Bebe ngumkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo eye-National Youth Development Association.
The national economy is currently confronted with a plethora of challenges which have inflicted untold suffering on the generality of our people. Some of these challenges are genuinely linked to certain fundamentals that ought to be addressed, but also a substantial share of these challenges are artificial. They are a result of deliberate acts of economic terrorism being perpetrated by those in our midst as a nation. ZANU-PF calls upon all stakeholders in the national interest, in particular business, labor and non-governmental organizations to work up in sleeves with the government towards the achievement of a Zimbabwe we all cherish.
Loge isikhulumeli ese bandla elibusayo elezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 lapho esithi yena uyakwazi ukuthi izinto kazimanga kuhle elizweni kodwa ke abantu bonke elizweni kumele banike umongameli Emmerson Mnangagwa ithuba lokuthi lesikhathi sokuthi ake aqondise izibopho zakhe azethulayo. Umoyo uqhubekele phambili esithi yena ukutshengisela okukhona elizweni okwamanje kubangelwe ngumanyano wamabandla aphansi kwe-MDC Alliance kanye ke lezinye inhlanganiso ezizimele zodwa ezifuna ukudunga ukuthula njalo kuyizo eziphazamisa ukuthula elizweni. Asimuzweni eqhubekela phambili.
The party is aware of subversive activities by certain individuals, political parties, civic and business organizations in pursuit of the regime change agenda. The party will do everything within its powers to protect the people. The party is also aware of a scheme by certain business players to withhold the supply of essential goods and commodities so as to foment anger amongst the citizenry so that they can rise against the people's government.
Lo ke isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo ekhuluma le Studio 7 eHarare lapho ke esithi yena konke lokho kubangelwa ngabantu abafuna ukuphazamisa umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekwele Russia lapho ahlangane khona lomongameli Vladimir Putin namhlanje uselubhekise kwele Belarus lapho adinga usizo lokuvuselela umnotho weZimbabwe obhidlike okumangalisayo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Umnangagwa namhla uthe kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe ngesikhathi edinga uncedo lokuvuselela umnotho welizwe emazweni abalisa eleRussia, eleBelarus kanye leKazakhstan lamanye ambalwa. Uthe akulunganga ukuthi abantu abatshengisele emigoqweni ngomvulo layizolo babhidlise izakhiwo njalo batshontshe emavinkileni abosomabhizimusi. Ugcizelele esithi kumele kube lokuthula elizweni. Umnangagwa ubike ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi lakhe ukuthi eleRussia lilobelanele leZimbabwe izivumelwano ezimbalwa ezijonge ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe. Banengi abantu abachothoza uhambo lwakhe, kube khona njalo abanye abamsekelayo. Omunye wabasekela uhambo lolu ngumnumzana Joseph Juma, ilunga lebandla lezano PF.
Angimondi kulo muntu ongasukuma ahambe ekwazi uhambelize. Ungabona umuntu esukuma ehamba engubaba uyabe siyaphanda, uyabe siyadinga. Njalo-ke ngiyakubona ukubona umongameli othi layo yikakuzamayo khonokho uthi aphande adinge uthi mhlawumbe-ke umkhono wethu ungavuka nawo. Ayisiko ukuthi bona ukuvuka kuvuswa ngamazwi amakhulu kuphela, even amancane amazwi nalawo siyakhona ukubana sithole uncedo sisizakale. In terms of imitshina agriculture njengoba ukwazi ukuthi imkhono wethu sulikona ube bhezi ku-agriculture kakhulu lala ku-mining ngale amazona lawana akwenza khona kwana ngiyakwazi ukuthi ebelarus ngale liyakwazi ile mitshina eminingi khonangale eyaphumba khona ngale. So konke khona ukubana yikuphanda nokudinga ukubana mhlawumbe into zingaba lula ifarming yethu isebenzise imitshina ukwenza ukuthi i-production layo iyande ibe ningi. So mbananta ukuphuma kukababa nxa ephuma emzini engena igusu yabe siyazama ukujimba into eqale ukuthi nxa umuntu ephuma uyamkhulekela ukuthi onakahambe kuhle ukuthi mhlawumbe angajimba aphenduke ejimbini.
Kodwa kulabanye phela bathi wakuhamba kwele China wakhuluma ngamamegadili, kodwa kulanto yaphumayo khonapho ungathi ngakhona ko ngamafutshane
iChina iyafisa ukusimedisha kodwa ke lethina lathi kumele ngabe siya simedisha shoda manje lokho esikwenzayo angazi ngeke simedisha kumbe ukusimisele emuva na njengoba ubonile into eyenzakale amalanga amabili adlileyo lawa abantu sebegqekeza ezitolo angisakwazi ukuthi nakulani bezokubusa ilizwe nxa usuzavula izitolo zabantu ugqekeza.
Kodwa unkosazana Tabita Khumalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa uthi umnangagwa udlalisa imali kaZulu ngokuya emazweni la.
Ubaba otshengisa ukuthi akalandaba labantwana abajiye ekhaya so ungathi ungekhaya uze kuthiwa umntwana uthise ngamanzi wena uflathele uhambe ebhawa ngoba uhambo lolu mina kandibona uncedo lwakhona ngoba ngawe ngumuntu sibinkokeli ethi khona umhlonipha uZulu athi yena wamvotela nga sikhuluma kunjenje nga uliqumile lokuhamba waphenduka ingane uTrump labo wathi sokuthisa khona ngapho wachiya waphenduka yena akwenzayo kumangalisayo ozabuya ukuthi ucubungule udubo lolu yikuphi khona ngale njalo sizwa kuthiwa uhambe ngendizamtshina lapho uphuma inkatakata zezimali andiyakeli ngitshele nxa sisizwa kuthiwa kubhadala $70,000 ngehola yimalini le mhlawumbe iphenduka eyabe isiphumile asola mabhondi
uyabuye phetheni
uzabuye phetheni ngithethe imali yonke yokuthi anibodokotela abalapha abantu abadudule ngamasotsha uzabuye phethe izandla.
Lokhu busekelwe kumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenodo ezimele yodwa.
Uhambo lolu vele luyafana lapha ihambe eziningi ezenziwayo azilethi lutho fo ngifuna ukuzwakala nje ukuthi kulo mnangagwa kodwa akula lutho nix ngoba abantu balokhu bebengabayanga eZimbabwe.
Kodwa ke siyabona yena uthi ulobelane lele Russia izivumelwano eziningi njalo ke i-Alrosa kukhanya zani siphenduka kwele Zimbabwe uthi zelolonga ama-diamond wena ukubona njani kwakhe lokho?
Izivumelwano eziningi ezabhalwa le-Russia eze-chrome zangazilethe lutho kathi siyakhalakhala ngemali yangaphandle bayaletha na imali yangaphandle ngabe ngaletha imali yangaphandle awuladlula uhambayo ngoba ama-diamond avele aphuma kudala kungela mali ezingenayo.
Pho ke uya ngaphi wena ngokubona kwakho nxa sukhangele khona
lokhu vele kuthi vele akuqondanga ndawo ngoba silokhu sikhalakhala ukuthi akulazimali zangaphandle kwelizwe silokhu sikhalakhala ukuthi imali yalapha kayigcinanga ngoba akula production nxa besithi bona imali zingeniswayo ngama-diamonds ligolide imali yakhona ayibonakali kutshuthiwe asiyindawo.
Umnangagwa wethekelele kwele China nyakenye lapho alobelane khona izivumelwano ezimbalwa leziphathamandla zelizwe leChina. Kodwa uZulu uthi izivumelwano lezi kazizange zincede ilizwe leZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoKips Dube.
Singangangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations Human Rights Commission ibika ukubana sokulebulewe abantu abangamakhulu athoba monemunye 900 kudlakela lokuchasana ngemihlobo kwele Democratic Republic of Congo. Kuthi ke ele Malaysia lithi kalisoze livumele abadlali bomdlalo wokugijima bakwele Israel ukuthi bangene elizweni lelo kumncintiswano wamazwe omhlaba owenzelwa khona ngale. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asesole kakhulu ukuhlukunyezwa, ukutshaywa, ukubotshwa lokubulawa kwabantu eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngesimo sezomnotho esesesisibi. La mabandla asexwayise uhulumende kwele South Africa ukuba angenele kudaba lweZimbabwe kungakafiki kusibanga esingalawulekileyo. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba ngodaba lweZimbabwe umkhokeli webandla leDemocratic Alliance umnumzana Musi Maimane uthi akusiso sikhathi sokuthi uhulumende weSouth Africa aqinise ubudlelwano bakhe leZimbabwe ngokuzithulela into zesonakala. UMaimane uthi kufanele uhulumende weSouth Africa aqonde nta uhulumende weZimbabwe ukuze achasise ngembiko le yokutshaywa lokubulawa kwabantu. Le yinto egcizelelwa umgcinisihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusimuzi Sibanda. Yena uthi imbiko yokuhlukunyezwa kwabantu abayizwa ivela ekhaya ibadabule kakhulu.
ama social media kuvaliwa abantu abanelisa ukuthi bakhulume, siyezwa nokuthi abantu sebeyathunjwa, siyezwa ukuthi abantu bayanyamalala koBulawayo, siyezwa ukuthi amapolice angena emizini yabantu, siyezwa ukuthi kunama helicopter andizayo ebusuku kushaya abantu, zonke lezo zinto kizinto esingeke sizijabulele.
Lokhu yikho bekukhulunywa lihlekana lezamanzi eZimbabwe ebezitshengisela esikolweni seZimbabwe ePretoria. Umnumzana Simanda uthi South Africa kufanele ingenele ngoba ingazithulela yiyo ezathola ubunzima besimo esibi eZimbabwe.
Njengabe African Diaspora Forum sithi kubalulekile ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa ikakhulu uMongameli uRamaphosa asho izwi lakhe ngoba akukho indlela enhle uhulumeni ayisebenzisayo, kodwa sibona ukuthi sokuvuke futhi enye igugura hundi mabantu sebeqala ukunyamalala.
Ibandla le-Economic Freedom Fighters lalo isole kakhulu ukusetshenziswa kwabezomvikela ukuqeda ukutshengisela eZimbabwe lisithi kusobala ukuthi uMongameli Mnangagwa useveze ukuthi uqhubekela phambili sephula amalungelo oluntu njengalokho bekusenziwa nguMnumzana Robert Mkabe. Embikweni wethulwele ibandla lithi uhulumende wombuso ohlonipha intando kaZulu kufanele azi ukuthi ibutho likhishwa kuphela ukuyabulala isitha empini, hathi ukuyalwisana labantu makaza. Inhlanganiso ye-South African Federation of Trade Unions layo ithi ukutshaywa nokubulawa kwabantu kubi kakhulu. Inhlanganiso ithisekela ngokugcweleyo ukuqhubekela phambili kokutshengisela lokukhalala umsebenzi kuze kulungiswe okuhluphayo. Kusenjalo inhlanganiso ebheke ezokuhlonishwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi loba uhulumende elomlando ukulondoloza ukuthula elizweni akufanelanga lokho akwenze ngodlakela kudutshulwa lokutshaya abantu. Inhlanganiso ethi uhulumende weZimbabwe kufanele avule ukuxhumana kobulenjini be-internet ngoba kulilungelo lezalwane zeZimbabwe ukuxhumana ngendlela zonke abakhetha ukuxhumana ngazo. Umbiko walenhlanganiso ulandela we-Amnesty International lawo okuxwayisa uhulumende ukuthi angavumele amasotsha namapholisa besebenzisa izikhali mahlayana. Inhlanganiso isola njalo kubotshwa kwabantu isithi kunokuthi uhulumende aqede isikhathi elwisana lozulu ohluphekayo kufanele achithe leso sikhathi elungisa umnotho osuwile. Inhlanganiso yeZimbabwe Solidarity Network layo ithi wesabisa ukuzwa inani lasebebulewe ukulinyazwa nokubotshwa eZimbabwe ngesikhathi uZulu etshengisela ngokungathokozi kwakhe ngesimo esikhona. Yona-ke ithi akubotshwe wonke amapholisa namasotsha aphatheke ekubulaweni lekutshayweni kwabantu. Isimo seZimbabwe sesize sathinta imbongi yeZimbabwe uMokhethi Nkomo odume ngelithi umntakana Fred M. Yengwayo wahle waloba inkonzo yesimo esiqhubekayo. Melesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Mhlapo.
Mikhuba bani eligile emva kweminyango ivaliwe ivuleni leyo mbiza siyibona imboza yenu la ivala imbiza iphuphuma lenzani aliboni yini ukuthi izaphuma iwucitshe umlilo. Kuvala imingcwele, kuvala ezokuxhumana, kuvala izikolo, kuxoshwa udokotela, kuvala imigwaqo kwenziwana ezweni labantu. Mikhuba bani eligile ezweni labantu. Athathe siwa phamadodo omkawo besala lifuna ukubenza nabesifazana isilisa singekho mkhuba bani eligile ezweni labantu. Livalizwe okungela kudla, livalizwe okungela petroli, livalize ikolo abantu abantu bengafundanga, livala imigwaqo okungela zimota, mkhuba bani eligile ezweni labantu. Isilonda esisha sivuse sidala, liwavusele namanxeba egugura hunde ebazalini bethu, awakapholi kubogugu lawo manxeba, zigugura hunde refuse to heal. Senzeni na, soneni na, boneni abangaboniyo, boneni abantu bethu, boneni bobamkhulu.
Lo ke imbongi yethu, siyalibonga ngokulalela kwenu oselivalelisa uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.